ubaba Gande ikuthi izinto zeZimbabwe ziyahlupha amapolisa anqabile ukuthi abantu batshengisele abantu ethi befuna ukutshengisela bekhumbula ucuku lwegukurawundi kuinto edlule ngeshiipetishini ku-high court kodwa-ke amapholisa apho ukuvuka njengezifunguzane bala ukuthi bademonstrate lokho kuzondisa abantu abaningi kakhulu njalo siyamangala ukuthi balelani ukuthi igukurawundi ikhulunywe iqediswe njengoba siyabona u-former president Mahlante we-South Africa ulapha eZimbabwe uzecubungula ngabantu abangu-6 ababulawa ngamasoja lakho lokho kodwa kungaba ngcono ukuthi abantu bathathe i-advantage ye-commission kwenzela ukuthi idumbu jena commission lethi ihambake commission ivulwe abantu bazi ukuthi kanti okwenzakala ngama-1980s entumbane kwahamba njani legukurawundi yaqeda abantu over 20,000 kwahamba njani yikho-ke amapholisa alile ukuthi abantu batshengisele yikho-ke siyamangala kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngenxa yalo
injongo yona kahle kahle ibingeyani ungasitshela ikakhulu lokhu kade kulotshwe kuncwadi yezikhalazo kade lifuna ukuthi iye khona le elifuna ukuthi iye khona
hayi injongo ngeyokuthi abantu bafuna ukuthi into yegukurawundi layo icubungulwe kube ne-commission ezakhuluma izwisise ngoba abantu ababulala abantu bukazwe lokhu bekhona labo baba ophezishini labo baba osekaramayi basaphila yikho-ke noma iningi yangikhona abanye sebayazidlula laba amadaka amanye akhona kungaba ngcono kukhulunywe bekukhulumiswana umlotha bekuyahlawulwa bekwenziwani ngokuthi into lingayekeli ukukhulunywa iZimbabwe abantu bayatshona lokhu bebengazwanani kuze kuite amadonga abe lempondo yikho sina sithi kungaba ngcono ngoba saphelwa bahlumukezwa lanamhla abanye abatwana abalantshela ama-birth certificate ngazi ukuthi bathi bayabaphathisa bafika bakhuluma okuningi lalaba abathiwa ama-birth certificate kuvalwa amanga uzokuthiwa umuntu waphongufa aba anoni ukuthi wabulawa yini yikho-ke konke lokhu kubuhlungu kakhulu ngabe emandebeleni
lemidlezikani abaqoqe wonalo umbuthano bekuzinhlanganiso na kumbe ngabantu nje besigaba semandebeleni
ye kubanje baba gazi abantu abahlukumezwa igukurawundi iningi yabo siphephela kunhlanganiso esingathi i-civil society